Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvundla.
Abaqoqi bomcimbi weNkayi Festival bathi sebelungiselela okwalonyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uThembiso Nyoni sazothi owaseyenkayi South ubaba uHadeli yibo abasebenzisayo nabo abaseyenkayi abakaphuhlayo futhi bakwazi ukusebenzisa ngokuncane ababekufuni.
Kwezemidlalo namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu namaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima uMnumzana Amandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Ye kunjani sithala abalaleli bakho? Ye hayi siphezu kwalizulu kusukusela ngekhisimusi belikhanya ngani liyana sibili okuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile, aliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani bokuncedisa inkomo. Lakathesi nje iningi lazo lifike nje sokungani sekuseliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyofika inyanga kaMatshi. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa okuqakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela, kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadamu agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba nobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexaxa, ngoba abaningi babhekane lemigoqo eminingi efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kule mhogoyi, abanye bathole okunye okubancedisayo ukuthi belimise?
Isixwayiso sami ngathi sikabili. Kulabo abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngakonyawuthi, lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa nje ngalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikisha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi ungome masinya emasimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khave labo jodo kuzancetsa kakhulu ukuthi umumbu la uthola ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi, kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo, ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kule nkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingacubi lonyaka, inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe, abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani zisesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo ngumandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni leStudio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo. Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabaka Ncube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingeye sikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika, njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili lamahlanu alobugebenga lo okudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwale emazweni benze icrime ukuthi kuselakala kwemsebenzi, indlala, abantu sebaphusha ukuthi yenzeke leyo nto. Ngoba ungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube kubanjwe inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje sesisokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akuna msebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima, sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulele kudlula lapho. Kumanje i-youth ine-challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu. Sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezenza ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma kulambeka esiswini vele umuntu usuke ebele ingcindezi, sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, kutsho ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la. Ubona sengathi udaba lolu aphathwa njani ke ukudala kwamacala elizweni?
Intsha yeningi kodwa ingcindezi esuke isiwe khona, intsha yamanje asalawuleki. Ayisakontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, amaprojekthi, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje bezilongo bethole kusasenzima kunzima mbayangena ngivele into lesikhona kusakhuphuka kodwa bengathola imisebenzi bezicome to emsebenzini khonokho abakufisayo ukuthi bakwenze imisebenzi bebebhizi. Hayi, mbonani kungaba ngcono kungathi ukwehla kancane.
Njengenkokheli yabatsha, ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene ekudaleni kwamacala, ukuthatha izidakamizwa, ukutshontsha, ubugebengi obungeneyo? Ikhona na imiliyenza?
Yebo, siyabahambela, siyabafundisa, sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini, imbangela yini, kodwa bame kulizwi linye, indlala esiswini. Umsebenzi yasilela, that's why abanye beziphoqa uthola umuntu sesidla ama-drugs, uthola umuntu sesenzani. Kodwa hayi, siyazama njengeyouth ukuthi sizame ukubamba from ubugebenga noma yini, kodwa asinethemba kuzatshintsha uma kuvuma, ngoba yabona nge-generation kukhona okuvelayo manje, ayilawuleki intsha, kodwa siyakubona i-challenge ekhona, kusasele ngcindezi, kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi. Mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama-organization abhekane ne-youth, sithi ukuyihambela i-youth, sibhode nje ngelizwe lethu laseZimbabwe, sihambele i-youth, youth by youth, yonke indawo, yonke i-province, singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni enje, le youth yasendaweni enje. Kodwa isifiso sami ukuthi bode nje sihambe sisizwe izikhalazo, sihamba namanye ama-organization abhekane neyo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini, okwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Youth Foundation, ngokudalwa kwamacala eZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDaba Kancube.
Ngesizwe ezamasiko,
sigcina amasiko wethu.
Yes, salomukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Nehlanhla namhlanje ke lomnumzana wabalanda mathe lapha ngikhuluma ke ngonkululeko wabalanda mathe oyingcwethi kwezamasiko esintu. Wabalanda, sawamukela kuhlelo baba.
Dube, lingabe litshona njani? Ngibingelele abalaleli, ngisithi Happy New Year ngomnyaka ka-2025. I hope, ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle emnyakeni
omusha. Ya, lathi sibona ngazani kungabe kunjalo. Ya, kusike gobalanda, kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcineliswe ngamadoda, khanya ngazani kathesi sokulokuyokethisa okuthize, babe vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe umuntu okukhulileyo?
Yebo, uzakhumbula Mthembo, endulo bekule le ndawo bekule chiva ume mhlawumbe ngithi idale labafana lapha bebehlala khona, bebelusa. Ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona, mabe buya ntambama bavalela inkomo, kuyagwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana, babaqalisela kuphi? Egangeni enkomeni. So bebafundisa ngokuthi ma uyindoda ufanele uziphathe kanjani. Kanti ke lamakhehla ayekhona, wawungasoze uthole umntwana ongumfana uthole ukuthi usekhitshini ngapho mama babhizi bakhwezela impika konke ngale labafana bahleli. Hayi, babelechiba labo lapho ababegwejisa khona, bexoxa, befundisana, bekhulisana, beseluleka. Kungasikho lokhu sokusenzeka njengamanje.
Iye, kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu? Kukhanya kusekho phela kubalanda konke lokhu, kuhamba njani?
Mthembo, kakusekho. Ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo, njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasenasikhathi. Kuqala abadala bethu bebenesikhathi labantwana, yikho ubona abafana bebekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe sezibona sephekekile, sesiya kubo 38 years, kodwa manje uzathola 23 semithisile, akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantwababo isikhathi esiningi. Sokuyindaba naleyo yokuthi egoli kancane kancane, umuntu sesegoli, umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezela ugogo ekhaya, ugogo laye kakwanisi, so sekhulile, amadolo sesala. So abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona, kuze kufike esimeni manje sokuthi sebesidle izidakamizwa bebancane.
Kuvuselelwa njani kwabalanda? Akusitshele sibili ngokugcweleyo, ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselelwe khonokho?
Mthembo kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna sesiqalile ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu mawuyabheka le Plumtree ubaba uyinduna uGambu uChief uFuyana kanjalo sukusela lapho istructure sakhona mawusikhangela sokunamabutho ngaphansi mawukhangela kunamabutho kunebutho lenkwali kunebutho laphayana eliholwa ngomshengu omadabudabu. So khonaphana sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi siba sibefundiswe abafana. Kanti-ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu. So abazali mabebona la namabutho ethatha laba abafana babebona ngathi babahlukumeza. Kanti-ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswe kanjani. Bengalandeli le nto esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoke ikepesi ekhaya loba umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena. Sasingakwazi lokhu thina endulo lokuthi kuthiwa uba bekhona wena uyavuma. Abafana kufanele befundiswe into ezifana le sathubi sathiyani ukupheka isithiyani kabakwazi lokhu abafana. Into ezazisiza kakhulu abafana abancane. Ngiyabonga kakhulu.
Ye le yincwadi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe njalo ungumlondi wembali zesintu ake okwalamhlasima lapha kuhlelo lethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo uGibbs Dube siyabonga kakhulu
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salubonani zihlobo zami, sihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka 2025. Sibonga njalo sidumisa ukuphela ubana uNkulunkulu bomsa, uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze kube lapha. Kuba lithamsanqa elihle ke lelo ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene komnyaka 2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezinye. Thina esithi siphilile asimbongeni uJehova, udumo lonke luye kuye. Namhlanje ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka 2025 yilo lalowo kukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uza kwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe. Sizakhangela-ke namhlanje ukuthi kadiki nxa siwuqala lowo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo kuyini esingaqala ngakho. Siqale-ke ngokubala ibizwi lenkosi encwadini yokuloba kukaMathewu, Mathewu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu, Matthew 6:33 kufundeka kanje: kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezifiswa nabantu, lami ngilazo engizifisayo, lawe ulazo, imindeni, amankampani amakhulu, uhulumende, ingabe ngubani lo lalowo ukhona afisa ukuthi kwenzakale. Nxa siqalisa emndenini bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono, abantwana babalalele kuhambe kahle, labantwana labo bayafisa abanye, yebo hayi bonke ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa. Yebo kambe-ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono. Bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani. Hayi labo-ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqatshe ongana. Kodwa-ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu, bengakathi baqale bebakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo, ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu uqala umbuzo kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uthanda, uNkulunkulu uyimpilo, uNkulunkulu uyikho konke, unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. uNkulunkulu abe ngowokuqala. Sithi nxa sesikuye uNkulunkulu ke, sesimbeke waba ngowokuqala, ubana emzini yethu, uNkulunkulu ahlale khona, unciphe ingxabano, ongaziphathi kwabantwana labazali, lezihlobo labangane. uNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu, impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu ethi le mngcwabeni wakhona kangiyo. Wonke lokhu kubangelwa ukuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho, uNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. uNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu nguyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025, kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Baba Thixo, emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu, kasifune wena kuqala kuze bonke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Siyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu, osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Ezra Chisasibanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange, wahlala eVictoria Falls, wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngahlala koBulawayo from 1998, ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982, ngaze ngaphuma ngo-1988, ngase ngisiya eHlathi secondary ngo-1989, ngaze ngaphuma ngo-1992.
UMpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu amakhulu, wacinisiwa koBulawayo esiyadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngase ngisiya eZiskofikeli ngo-1993, iku-Premier League ipromotiwe ngo-1992, ngide 19 years. Ngaze ngafika ku-1998. Ngihlala kuZesco Steel. Ngo-99 ngabuya ngathengwa yiRed Stars eyayisiku Premier League. Ngasebenza kuRed Stars, ngadlala ngaze ngagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala, ngase ngingena ku-coaching.
Esadlala u-coach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza level 1, ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo 2009, 2010, lokhu engiqeqesha nje khonapho ku-restart, sacina ku-2011. Lokhu engisenza amapheji ami, u-CAF C lo-CAF B wami ngo-2010, 2011, ngikhotsha ku-Chicken Inn Centre ngu-Adam Ndlovu. Ngasebenza laye ngo-2012, kwathi kuswelekala kwakhe, nga-take over ngo-2013, ngaba ngu-head coach ku-Chicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo uMpofu, wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama Warriors kunye leqembu le Highlanders.
Kuma national teams ami ngasebenza from 2012 until 2022, ngaba le 12 years ngisezifa ngumanda 20, ngumanda 23 ngisiya ku senior team. Ngaze ngicina sengihambe ngo-2021 ku AFCON eCameroon ngu-assistant coach kuNomeni. Ngo-2017 ngakoBlaas City iku Premier League ngase survive relegation. Ngakuyo 2018 uMadinda wabuya kwaLenders wahambiza, ngasebenza la kwaLenders ungasini coach ngo-2018, 2019 2020 wabuyela uMatinde Botswana ngasifala ngiqeqetsha nje kwangena iCovid.
Usebenzile umandla kwezenguqu wagcina ethathwa ngamaqembu alumdlalo weBotswana lapho asebenze okwesikhathi eside.
Hhayi eBotswana ngakhotha i-team ukuthiwa yiMastauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 23-24 ngawa eSuwa ngakhontiya ngo-23-24 season. I-24-25 season ngilabo sehlukana ka-test nje ngo-December. Mhlaka 5 sehlukana saphatha ways leSuwa. Okwamanje ngikhona lapho koBulawayo melele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu okwamanje kala qembu aliqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni komnyaka odlulileyo. Ngimele 27, ikamu namukeza Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imboni labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe eGonye, Nkayi Centre, Nyaje, Gwelutshena, Mateme, Khomayanga lempumelelo. Okuningi ngalolu daba sekuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival, uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yakuqala ezokuqala ezithanda ukukhuluma ngayo mina ababethala abaprovider kakhulu nge-transport. Sasingena ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezositova for 7 days. Kodwa i-regional funerals yazizinikela kukho konke yaprovida nge-transport. Asizange sithele ngithi ifuel yiyo yayibona konke, yayisinikeza izinto lokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kuma-ambulephalamende kwanisukuthi si-approach-e u-MP wase-Nkayi North, umama uThembiso Nyoni, sazothi owase-Nkayi South, ubaba uHadebe, yibo abasincedisayo ngalokhu abasincedisa ngakho. Leso kuthithi abanye nabo abase-Nkayi esaba-approach-ayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi weNkayi Festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo aseqalile ngoba asini masiceda omunye umcimbi kuqala phansi kulungiselela i-December ngoba sakubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka kuqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walonyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungu learn from mistakes. Sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane kodwa sesikwazi ukuthi sikorektha lapha nalapha ukuze izinto zihambe kahle. So sikhangelela ukuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Ikakhulu akuzange kube nodlame, kwakunenjabule, sijabula sithandana safike ngefemili nje siphila njengefemili ezabaculi. In terms of inzuzo asizizanga kahle kodwa sinanzelela ukuthi sisacathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela ngoba be-imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangenethesti ngokuzimali kodwa sinanzelela ukuthi izibu belisina kakhulu ukuze sigcine kufika abantu abakade bangaibakade sibakhalelele ukuthi bafike.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana indlovukazi wezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Umculo kaBhekusizi Fuzani ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi weNkayi Festival. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.